Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Wolamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo futhakazo. Kopalo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wochief Skobokhobo eNkayi, yena okubandlale NDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, linzima lapha eNkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esilayo impahla zifona ezitolo kodwa akulamali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha e-ward yami sipholiswa i-ward. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo lulikhana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokusima kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisima nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami ngokulandelana kwenu. Ikambe labo bebuzi ukuthi lisinise yini ukuthi kani. Uyalamba ukudlula abanye akukho engcono kunayo elamba yesikinayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini. Athatha abangu-25. Athatha imizwe ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandlulula isibili. Akwenza ngendlela e-say. Kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months iningukuthi sengajanuwari february march azikange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langonyaka elamashi imali yabuya ngo-June. Ngathemba ukuthi lazabisa elafebruary labuya ngo-June. Ngathemba ukuthi lazabisa ekamashi ayizange yabuya. Kwaze kwafika iDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahesi abebezele bedonisisa laphana kuhlela amadola. Senzelana okusawo ukuthi lami umuntu oke wahlela idola akusamelanga vive inede. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahlela. Sikhangelela ukuthi ongazange ahlela idola sekumele ahlela ukuthi. Yiyo indlela emkhulu okuthi umuntu vele wesi esigabeni kutholakale engisadelekisanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyini. Esimanti ngoDisemba kutholakale amabele ye-cooking oil ye-blue. Send month ngenyari katholakala i-rice le-cooking oil le-blue. Khangelela ukuthi this month sithole futhi i-rice ngoba basuka bekhenjalo bathi amabele asese. Kulerayisi lebhize cooking oil. Bakhe belitshele ukuthi sizasebenza abantu okwenyanga ezingaka. Kathesi bathe bazasinika seDisemba, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hhayi, thina lapha kakukho esikubonayo elivela kuhulumende. asiboni lutho yiso elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development is not development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo eNkayi. Njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakwa-Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla le-MDC. UCounselor Moyo yena osoyethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngingavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization Sweden esebenza lelive leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, loku-exchange ama-programs ukuthi lani labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe lelani besekulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Ngizahamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini, atransport abantu layo iy'mota zabo nokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa. Ibenzele ukuthi ifuel abala ma-challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube i-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi sezithelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oil, ama-plastics abe water separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi uyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-56, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe, sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius sesiyi-invite kule guest evela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Sokuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonaleyo bahle basizisa uma sithi for women kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu singakulandela lathi ngxenye ezimbabwe kungasinceda
leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula le Hyde Park. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukazi.
Ye ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu mhlawumbe na ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobho lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana bezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besizenda. Kulabantu abafana lamatonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakoBulawayo. Okulidorobho elakhanjwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangene especially kuthiwa abantu besikhalangene i-minority angakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangene yibo abaningi kwedlula kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chibundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konke.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi khona koBulawayo. Yisho isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sengithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambiya babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande elushupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yibo kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthiwa iChibundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibundule ahamba ngayo esuka kubulawayo esiyeplant so kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zintshe kube ukuthi kuyimbali ethengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esizifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho but amadorobha afana neplant town iplant town ufana ukuthi be 100% isikalanga koka kube isikalanga kuphela iplant town ngoba iplant town yinkaba noma ngithi insika yasesikalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo efana labo okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loke ngumnumzana Dipa wajaphi phango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwe uncedo lokudla nguhulumende kanye lenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abanengi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongabebe ongamabele kwangkhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele awukwaqedakala ukukhanya into ziyadura kakhulu sina indlala impupu iyadura imali yangkhona vele kasila abanye asisebenzi sokuhlala ekhaya imali yangkhona sayithola ngapha
Amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abane ngokudla
adakabi into zinzima straightin so lalapho elibona khona lingasithumela anything sokulisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
izale sibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakudla into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima nkobe elime kathi esingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakazibona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg i-100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu bezimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Lingal lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapha abahlala khona ama-communities abo behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho imihlanganiso yethu iyabathuthukisa izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils as in the i-council yona wayo i-city council sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagquma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane benika imbono yabo emphakathini emhlanganweni engabe senzakala emphakathini engabe senzakala kobulawayo lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu youthsiminfo@nydt.com youthsiminfo@nydt.com kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho kuzaba lo muntu ezabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuzani PF, silawa ama youth aku-NDCT, silawa ama youth aku-NDC Alliance. Silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina wethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, bezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lelaye.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukunye olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.